Okokuqala ngithanda ukuthi ngithi isisekelo sombuso welizwe sikhulula abantu beZimbabwe ukuthi ngama belensolo ngohulumende ungaba ngekhansili kungaba nguhulumende obusayo balelungelo eligcweleyo ukuthi batshengisele kodwa liyaqongosela kwisisekelo sombuso siyaqongosela futhi batshengisele ngokuthula so-ke kulilungelo lwabantu ukuthi batshengisele ngabe ngasuthiseki and sibona abantu kabasuthiseki ngoba izinto kazimanga kahle ekhaya zimi manzonzo sesiwabonile amademu esenziwa engiwonayo nje ukuthi isikhathi esiningi kugcina nje kusuka ukuchitheka kwegazi kuthisa izitolo kodwa kula lutho olutshintshayo ngoba laba abantu ababusayo bavele nje izagqibe nje kabayezwa abezwa abazimiselanga futhi ukulalela okwesibili laba abaqoqayo labo sebeluze ngakuthi i-credibility ngoba abanye bakhona siyakwazi ukuthi baqoqa nje bathola imali ngakho ukuqoqa amademo abanye njalo baqoqa nje bafuna ukuthi bangene embusweni ngendlela engekho emthethweni ngemva kokudliwa kukhetho
mnumzana Ngulube uthini ubona ngani ngokuchitha isikhathi na
ya idemo mina ngombono wami ingangabi ukuchitha isikhathi mina ngombono wami ngokuma kwezinto ngibona ukuthi nga laba abakhokheli bengabantu abalalelayo abahlakaniphileyo kuyadingeka ukuthi bangaveshe bakhulumisane masinyane la majaha azademonstrator ngoba into engiyibonayo abantu abaku-army abantu abakupolice old uniform forces abacabanga ngendlela okwenzakala ngazo izinto ngoba into okuvele inanzelele ukuthi kathesi abantu abayisinto esikhulu se-government ngabantu abakuzanu abantu abaku-army so ukwekela i-demonstration isiya phambili automatically kuzafusha ukuthi bona laba abantu ibandla le-ZANU-PF lilama-factions abaningi kakhulu from the time kamgazi kulama-deport ama-deport lokhu ekhona abacabanga ngokubusa kwanzalo okhona kathesi njalo kathesi sokuleyinye futhi i-faction ephume phakathi sokulomnangagwa lochiwenga siyahlupheka ekhaya abantu abafayo kufa inkulungwane zabantu ngezinye bebulawa yikuthi akulamithi ezibhedlela akulani ama-accident imigwaso ibolile into eziningi kakhulu ezenzakalayo so okokuthi singathi-ke sabukuchitheka kwegazi mina ngibona kungcono ukuthi ungangiwachitheka igazi abantu abayi-100 kuphepha abantu abaziinkulungwane abapha every week kungcono ngoba vele isesesikeyo leyo engingakutho mina ukuthi vele sisempini
nanto daba mnumzana Sibanda sifile
hhayi umgaca uraithi sibili ukhuluma njengogatsha olutsha olungayibonanga impi ukhuluma njengabantu abangayibonangi kugurawundi ukhuluma njengabantu abezwayo ngempi kuzani abadala ababona impi yokulwelilizwe abadala ababona intimbane abadala ababona igugurawundi enye into abantu abayikhohlwayo yukuthi ba-asuma ukuthi kungaba le mpi kuzahle kulukuhlolve bona abafuna bangene bahle bangene abafundi emazweni anjengabo-libya elibya bakhiphe ugadafi becabanga ukuthi bazangena lanamhlanje lokhu ekulwiwa e-egypt bathi beqeda ukukhipha umobarak becabanga ukuthi bawuzangena kwakungena abama-Muslim Brotherhood kathesi e-Sudan kule problem abaqalise umsindo abayifiki abangenileyo kungene ibutho akula guarantee ye-violence okunye futhi lingakhohlwa ukuthi i-violence kayisolvi lutho sibulala khona okokukhona okuvele kusele okungasela lutho ngo-January bathisa izitolo kobulawayo abantu babotshwa basejele abantu kwakhe ama-building kuze kube lanamhla akunamuntu oselungisile asiya udlakela alukaze lwakho lutho futhi udlakela lukudiliza khonokho okuseleyo futhi udlakela singalwenza kathesi sizakuba sesistathi phakathi kodlakela for the next 5 years abantu kabananzeleli basuka bagijime nge-emotion ngemiswa bangacabangi ukuthi ama-consequences empi ayiwaphi ngiyazwisisa umzacanga ujahe esakhulayo igazi liyathisa kodwa-ke abantu laba abakholekayo abangu-100 abangadutshulwa omunye okhona kacabanga ukuthi omunye okhona kungaba nguye abantu abakhe bazasala besidlala so kesicabangenini idipa sicabange futhi ukuthi masisacrificana kanje ngubani ozabhenefitha empini yangikhona kuzasala kuwusa bani njalo ngobani esimele badle mina ngihlala ngifuthi mina akula politician ewethi dying for
hayi kuyezwakala uthini wena-ke mzaca ngaloko sekukhulunywe ngubaba uSibanda
mina into engasa ngosibanda usibanda ube ngomunye wama-activist adevele silwa kakhulu kakhulu engathi ngale ikhulumende esilawo lisibe lomzali ukuthi sokuthi isipoti yakhe le isukele ngaphi yengani yangisolisa kakhulu because into opposite usibanda bayabahlala namadodana lawa akusi ilizwe ayefake prof babebeke uprogram seprojekthi yabo le yade benayo le bathi bengicollective le behlanisela namadodana lawa akusi ilizwe bona bakubehlule njani abantu bama-organizer abantu bama-church ngumfundisi ukuthi nxa umuntu yena lowo abantu bezalo bona besifike ukuthi bazwisise betshelwa ngabafundisi then usho ukuthi thina abantu bangazwisisa into engiyitshoyo angitsho ukuthi kube ludlakela kodwa abantu vele bayadubula into engenza abantu abangena esitini bagcwale xa beyokudubula bazadubula abantu bangathisi into zabantu abantu bangatshontshi into zabanye abantu ngoba bona labantu abatshaa bebe batshontshela ngabafoshi abafana lada babazamayo